Uma sikhuluma ngo President uJoe Biden ngezinto asezenzile usuka elanga lakhe lokuqala uzofika lesisikhathi. Nxa ukhangela ngelihlo elibanzi, ungela lihlo lokuthi wena ukhangela ngenxa ukuthi ungumdemocrat kumbe ngumrepublican. Singamchayela ihlombe ukuthi usenze izinto azithembisayo. Yona le stimulus aseyipasile phabantu imali eyinto enkulu kakhulu ngoba imali yakhona ikhangela ukuthi izasebenza ezigabeni ezijiyeneyo. Ikakhulu lapha nge-COVID. I-COVID abantu sebehlatshiwe, bayahlatshwa, abanye sebehlatshwe okwesibili. Ngeviki eliphelileyo ukhulume ngokuthi yena asiyafika uMay, ekupheleni kaMay, wonke umuntu omdala ofuna ukuhlatshwa i-COVID uzabe sehlatshiwe. Ngibona mina ngenxa ukuthi bengingeke kho kwabantu laba abamele behlatshwe kathesi. Kodwa kulesi state engikhona izolo ngitholi i-email evela kudokotela wami ukuthi sengingabuya ngizohlatshwa. So lapha kutshengisa ukuthi inani labantu abahlatshwayo seliphezulu and kuhamba nge-speed esikhona. Lapha engihlala khona ngeviki eliphelileyo i-stadium se-football lezi ezinkulu lezi ukhangela ukuthi nxa imagine i-Barber Fields kumbe i-National Sports Stadium ivuliwe. Abantu behlezi lama desk abo lama injection bemele labantu abazohlaba. Kuyimpumelelo enkulu kakhulu leyo ukuthi within 100 days yakhe mbona ngani izinto kade zithembisile zizaphumelela. Sabe sesile mali yokuthi siphume phandle siye kudla sisipende. Sabe sesihlatshiwe i-COVID kulezi mali zokuthi izikolo zivulwe, kulezi mali ezingena ukuthi abantu abagulayo bahambe baye esibhedlela, ezingena ku-Obamacare. Ziningi izinto eziphakathi kwe-stimulus list and yizo izinto ezizamenza ukuthi abe successful.
Siyabona ukuthi kube lokhetho lokunye okunjalo, kodwa elizweni leZimbabwe kuthiwa khona ukhetho alusoze lube khona ngenxa yendaba ye-COVID-19. Ubona njani wena udaba lona?
Lapha nza kuchuthi umbuzo lo nxa ngiwuphendula mina nza kuphendula njengomuntu ongumZimbabwean ongela political affiliation. Angiso umuntu wezanu, angiso umuntu we-MDC ngingomuntu. Ngiyazibuza ukuthi nxa kungaba le election abantu bachona emaralini njengoba sithanda amarali becampaigner begcwalisa i-stadium. Abantu belayina besiyadinga izithupha zokuthi bavote, baphinde bayilayina bayevota. Singelayo imithi yokuthi umuntu nxa angagula ayesila njengalapha osokule mithi yokuthi nxa abantu kade sibangabulwa yi-COVID. Nxa ungelayo enye into engakubambelela phansi uyasila. Njalo sebaba le-vaccine, thina kasilayo le-vaccine, asikabi lekota yabantu asebehlatshiwe. Impumela yakhona ngemva kwe-election umhlaba wonke, ilizwe lonke nje, nxa singatholakala izalukazi lamaxhegu labantu nje abavele bezigulela eminye imikhuhlane sebele COVID, singakubamba sikufake ngayiphi indlela thina nxa sibele election? Angike yizwa indaba yokuthi eZimbabwe kuthiwa i-election, ngikuzwa ngawe kathesi, but mina just ngicabanga nje njengomuntu weZimbabwe ukuthi nxa kungavulwa lokhu kuthiwe kwenziwe singelanto esiyiphetheyo, siza kuthi ukuthi le mithi yokuthi sigeze lapho esihamba khona siye emaralini sigqoke amamask, amamask angikhona amanye ngokuzenzela ezindlini, asila ama-sanitizer sizidubekele, kodwa eralini siyahamba.